Iplanethi yesithupha yayinkulu ngokuphindwe ngetshumi. Yayihlala indoda endala eyayibhala amabhuku amakhulu. Hawu, nangu umhloli, yamemeza lapho ibona inkosana encane. Inkosana encane yahlala phansi etafuleni ukuze iphefumule. Yayihambe umango omude. Uvela ngaphi? Ngobuza indoda endala. Yini leyo ncwadi enkulu? Ngobuza inkosana encane. Wenzani lapha? Mina ngingumchwayisisi womhlaba, yatsho indoda endala. Uyini umchwayisisi womhlaba? Umuntu oyisifundiswa owaziyo ukuthi lonke ulwandle, imifula, amadolobho, izintaba kanye lenkangala kungaphi. Kuyathokozisa lokho, yatsho inkosana encane. Ekugcineni yiwo umsebenzi wangempela. Yabuka iplanethi yomchwayisisi womhlaba. Wayengakaze ayibone iplanethi enhle kangaka. Iplanethi yakho inhle kakhulu. Kulolwandle lapha? Angazi, yatsho indoda engumchwayisisi womhlaba. Ah, inkosana encane yadala. Pho izintaba angazi, yatsho indoda engumchwayisisi womhlaba. Amadolobho kumbe imifula kumbe inkangala angazi lalokho futhi, yatsho indoda engumchwayisisi womhlaba. Kodwa ngumchwayisisi womhlaba ngempela, yatsho indoda engumchwayisisi womhlaba. Kodwa mina angisumhloli womhlaba. Angilabo abahloli lapha. Umchwayisisi womhlaba akahambi ebhoda ebala amadolobho, imifula, izintaba, ulwandle kumbe izinkangala. Umchwayisisi womhlaba ubaluleke kakhulu ukuthi angazulazula kanjalo nje. Akasichiyi isichwayisiso sakhe. Kodwa uyababuza imibuzo abahloli bomhlaba. Uyababuzisisa abhale phansi abakutholileyo. Futhi nxa okutholakeleyo kuthokozisa, umchwayisisi womhlaba wenza ukuthi kuphenywe kumbe kudingisiswe ngokuziphatha kwalowo mhloli. Ngani? Ngoba nxa umhloli engumqambi wamanga, kungabangela inkinga enkulu ezincwadini eziphathelana nokuchwayisisa ngomhlaba. Kumbe umhloli onatha kakhulu. Ngani? Kubuza inkosana encane. Ngoba izidakwa zibona izinto ziphindwe kabili. Ngapho umchwayisisi womhlaba angabhala izintaba ezimbili lapho kukhona eyodwa kuphela. Ngiyamazi umuntu ongaba ngumhloli omubi kakhulu, yatsho inkosana encane. Kungenzeka kube njalo. Kodwa ye, nxa ukuziphatha komhloli kubonakala kulungile, kuyahlolwa lokho akutholileyo. Umuntu uyahamba ayokuhlola. Hatshi, lokho kungaba nzima kakhulu, kodwa uyadinga ubufakazi. Isibonelo, nxa kutholakale intaba enkulu, uyathi umhloli alethe amatshe amakhulu njengobufakazi. Umchwayisisi womhlaba wahle wajabula kakhulu ngokuphazima kwelihlo. Kodwa wena uvela khatshana, ungumhloli. Kumele ungitshele ngeplanethi yakho. Ngaleso sikhathi umchwayisisi womhlaba wavula ibhuku lakhe lokubhalela, wakhupha ipenseli yakhe. Umbiko womhloli ubhalwa ngepenseli uqala. Uyama ukubhala ngeinki ngoba umhloli aze aqala lethe ubufakazi bakhe. Pho, ubuza umchwayisisi womhlaba. Ah, iplanethi yam ayithokozisi kangako, yatsho inkosana encane. Incane kakhulu. Ngilezintaba mlilo ezintathu. Ezimbili ziyasebenza, eyodwa ayisasebenzi. kodwa awungeke ube kwazi. Awungeke wazi kuphendula umchwayisisi womhlaba. Lami ngileluba lami. Asibhali lutho ngamaluba, watsho umchwayisisi womhlaba. Ngani, wona mahle kakhulu, ngoba amaluba adlula masinyane. Kutsho ukuthini lokho ukuthi adlula masinyane? Izincwadi eziphathelana lomhlaba zibalulekile kakhulu ukwedlula ezinye, watsho umchwayisisi womhlaba. Aziphelelwa yisikhathi. Kukalutshwane kakhulu ukuthi intaba isuke endaweni yayo. Kukalutshwane kakhulu ukuthi ulwandle luphelelwe ngamanzi. Sibhala kuphela ngezinto ezingaguqukiyo. Kodwa izintabamlilo esezacitsha kudala ziyavuka kwezinye izikhathi, kuphambanisa inkosana encane. Kutsho ukuthini ukuthi ziyadlula masinyane? Noma izintabamlilo sezacitsha kudala kumbe ziyavuka, kithi kuyafanana, watsho umchwayisisi womhlaba. Okubalulekileyo kithi yintaba, leyo ayiguquki. Kodwa kutsho ukuthini ziyadlula masinyane, kuphinda inkosana encane eyayingakaze ikhohlwe umbuzo uma isiwubuzile empilwane yayo wonke. Kutsho into esengozini yokunyamalala masinyane. Iluba lami lisengozini yokunyamalala masinyane? Yebo. Iluba lami liyadlula masinyane, kutsho inkosana encane enhliziyweni yayo. Futhi lilameva amane kuphela okuzivikela emhlabeni. Futhi ngilichiye lodwa ekhaya. Lokhu kwakuyisikhathi sokuqala lapho eyazisola ngokuhamba kwayo, kodwa yaziqinisa futhi. Ungangicebisa ukuthi yiphi indawo engingayivakatshela ngokulandelayo? Iplanethi yomhlaba, kuphendula umchwayisisi womhlaba. Idume ngobuhle bayo. Inkosana encane yaqhubeka ngohambo lwayo, icabanga neluba layo.